Kuhlelo lwezemaphandleni lamhla sixoxa lo senator weMatabeleland South unkosikazi isithembile Mlotshwa ngodaba lokugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana kwamanye amazwe afana leKuwait. Umamlotshwa lamanye amalunga etale lePhalamende batwalise gadalala namhla umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo bembuzisisa ngokuthi kungani bevumela ihlazo elinje. Mamlotshwa, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga thungameli. Sale banani balalele.
Likhulumisane njani lo babu Chombo namuhla?
Besibuza uMinister weHome Affairs uDokotela Chombo ngiyakade simbuza ukuthi kukwenzakala njani ngaphansi kwamakhala amapholisa esiwabona ebukhali kangaka kwezigaba zelihlelo ukuthi kanti lolu hlelo kwenzakala njani ngoba abantu abakhanya ba-advertise abafaka izaziso zokusifuna abantu abanje kanti amapholisa incijo yobukhali bokufuna imali nxa sokufika endabeni ezinje indaba bengatshengisa ubungcithi lokuqeqetsha ukuthi indaba ezinje bazikhangele.
Yena utheni uChombo?
UChombo uthe kuyakhangeliswa kakhulu especially indabeni zepolicy ukuthi kufakwe imigelo sibili ezakwenza ukuthi umuntu ozabonakala esenza lokho abekwazi ukuthi nxa egwetshwa ugwetshwa kabuhlungu ngoba kuyikwephula amalungelo omunye umuntu ngendlela wafika bagqilazwe ngayo sebethathelwa ama-passport abo nebengasafanelanga bakhulumisane lomuntu laba bantu kodwa kuthiwa basemsebenzini.
Ngokwazi kwenu ngobufakazi selibubonile kubomama laba asebephendukile elizweni abahlengiweyo, ungathi abantu abahugwayo besuke begqilazwa kwamanye amazwe laba basuke emaphandleni basuke emadolobheni kumbe kuxubeni?
Ngokubona phela Tungamili, abantu abangomama lapha eZimbabwe sebevulekile kakhulu, sebehambile ezikolo kakhulu. So ungakhangela ubone emaphandleni basuka emaphandleni besiya edorobheni umuntu esiyadinga ukuthi angasebenza yini nxa eseqede isikolo kumbe seqedeleyo khosa ezayo. Abanye seqede kulokho abona isigaba esefika esigabeni sempilo abona ukuthi sefuna ukudinga umsebenzi. Then-ke abesesiyahlangana lakho-ke khonapha emadorobheni aseduzane ehlangana khokhonokho ukuthi kule nhlelo ezinje and futhi zikhanya zibayenga ziba lula zikhanya ziyabe zitshengisa ukutela la zinhlelo oyahle ufika uzuza umsebenzi khonapho kungani into yakhona iba lula. Bese kufitha omama-ke ngenxa yokuthi bavele behlezi bengabazingeli. So-ke bahle bathatha i-chance ukuthi awu bakithi engxenye ngizahlengeka njengoba lapha elizweni lakithi i-unemployment inkulu kangaka.
Isiqokoqela sendaba lapha mamlotshwa yikuphidlika komnotho weZimbabwe kanye lobuyanga osobuhlasele elizweni esigabeni sakho Matobo kanye le Matabeleland South yonke nje. Ungathi udaba lobuyanga lokusilela kwemisebenzi lumi njani?
Tungamili, siyanuka phuphu ngezindebele kithi kunuka phu kabe kunuka. Siyanuka phu ngobuyanga esibobona ezigabeni lapha ngenxa yokuthi akula misebenzi ekhona ngoba kufanele ukuthi xa inyeka iqalisa Tungamili kube nezigaba zokuqhatshwa kwabantu abaningi. Njengalokho kwakusenzakala iBulawayo isayiyezi bambileyo kwi-industry ukuthi na ngo-January wawukwazi ukuthi abantu osekhulile noseqedile ukufunda ehlonywe ebhasini ukuthi hambani edinga umsebenzi etithi ufice kuyikuthi kulabantu abango-10,000 abaqhatshiweyo ngenyanga ethile even bezasebenza umnyaka owodwa khonokhwane ukuthi bazasebenza behola kwakusenza ukuthi bakwanise ukuthumezela ekhaya izimali zabo zincedise izimuli emuva eziyabe zisele. Manje kathesi kumile yonke into ekhona. Manje-ke uhlupho selukhona-ke ngokwenza kaNkulunkulu ukuzalwa kwabantu kakumi kutshengisa ukuthi umnotho uphansi ungcono kumiwe ukuzala. Ukuzalwa kuyabe lokho kusiwa khona soyizitheji zabantwana babesibesiba khona bekhula ngokuthiyana ne-replace befuna imisebenzi and bengezelela i-population.
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo mamlotsha siyabonga.
Siyabonga kakhulu baba.
Lolo bekuluhlelo ezemaphandleni ngixoxa lo Senator weMathebeleland South unkosikazi Sithembile Mlotshwa asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.